sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 7 Nhlangula 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ekomite ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe owe political actors dialogue namhla ethekelele amankampani ewange lapho ahlolisise ukuthi aqhuba njani umsebenzi. UZulu uveza imbono etshiyeneyo phezu kokuhlangana kwamongameli Emmerson Mnangagwa lowaba waba yinhloko kahulumende kweleBrithani umnumzana Tony Blair. Kulabe South Africa abathi sebesiya emthethwandaba ukuyaphikisa isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya esokongeza isikhathi sokusebenza kwamaZimbabwe exemption permits. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe ancintiswa kukhetho lokudinga umongameli e-political actors dialogue namhla ethekelele amankampani ewange ukucubungula ukuthi aqhuba njani umsebenzi. Ikomiti le ngokwethekelela inkampani ehiqiza amalahle ewange Colliery Company lapho echasiselwe ngokusebenza kwayo. Kodwa iningi liyakhonona lisithi amalunga ePollard awakhethanga ngabantu njalo amotsha imali yelizwe kuhlelo inhlelo ezifana nalezi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla leRepublican Party of Zimbabwe eliphatheke kuhlelo lwanamuhla.
ePollard ilama committee ayisithupha sithi ngama-thematic committees. Enye yazo yilo engibuze umbuzo ngayo eye-economy. Iyahambela ke kathesi amalanga adluleyo kusukusela izolo kufika namuhla ibihambela amankampani athiyeneyo ngapha endaweni yasemathebelelendi kugoqela iBulawayo owange. Kuluhlelo oluqakatheke kakhulu ngoba nxa ungusopolitiki uqakathele ukuthi ubekwazi ukuthi yiziphi indingeko ezifunwa ngabantu, kumi njani esimeni somnotho. Nxa sihamba sivakatshela amankampani athiyeneyo kuningi esikufundayo okusibonisayo ukuthi elizweni kungabe kumi njani. Siyathola ithuba lokuxoga lezisebenzi sibone ukuthi isimo somnotho simi njani, kuthi nxa sesihlala phansi sesihlela inhlelo zethu engathi ngama-manifesto njengoba siza kuya kukhetho luka-2023 sethi sazi kahle ukuthi sikhuluma ngani. Hatshi ukucabangela ukuthi elizweni kungabe kunje, kodwa sesikhuluma ngesikubonileyo. Kungakho zinhlelo eziqakatheke kakhulu elizweni ukuthi nxa singasopolitiki sibe kwazi ukuthi kwenzakalani elizweni njalo siphatheke kunhlelo ze-national development ezokuthuthukisa ilizwe lethu. Ngoba ilizwe lethu linye kuphela, singehlukana ngemibono, sehlukane kwezepolitiki, kodwa ekugcineni kungakhethwa lo okhethiweyo. Kuqakathekile ukuthi la yasebenze lathi. Kungakho thina siyakugqugquzela lokhu ukuthi kwaba lo mbono onjalo ukuthi abantwana beZimbabwe bahlale bahlanganisa amakhanda kwakhiwe ilizwe kuyiwa phambili.
Abanye lokhu besola njalo ukuthi kanti yona vele iPollard, amalunga ePollard akhethwa ngubani njalo asebenzisa iphi imali kunhlelo lezo aziqhubayo. Ungathi kuqakathekile yini ukuthi iPollard iqhubeke ngalezi nhlelo njalo ngathi kulomthelela yini kwezentuthuko yelizwe?
iPollard inhlelo zayo zonke imali yayo ithola ku-Office of the President and Cabinet onguye uhulumende obusayo. Inhlelo engikhuluma ngazo ngezokuthi nxa isenza leyo mhlangano ehlangana khona kuyabhukhwa izindawo lapho ehlangana khona, kwenziwa imihlangano ngoba ngeke kwenziwa imihlangano ngaphansi kwesihlahla kuphela, kodwa imihlangano yenziwa endaweni ezijiyeneyo njengoba khathesi sikhangela uhlelo lokuvakatshela amankampani. Nxa sinazayela isikhathi esiningi ama-elections kumbe ngathi amavoti ukhetho luyafika lwedlule, kodwa abantu basala belokhu bexokozela wenza ukuthi elizwe lingabe lokuthula kungakho ke thina njengenkokheli zamabandla epolitika tieneyo sakubona kuqondile ukuthi sihlangane lalo osekhethiwe umongameli uMnangagwa sakhe ilizwe lethu siyaphambili simbonisa ethu imbono ngoba nxa sikhangela ibandla ngebandla lezepolitiki labe lilayo imanifesto yalo kumbe engathi mina izithembiso elilazo imibono yokuthuthukisa ilizwe saphiwa ithuba singamabandla atshiyeneyo ukuthi size lembono yethu sakhe ilizwe lethu siyaphambili. Ngizasho njalo ukuthi umthelela walokhu kube yikuthula okukhona elizweni ukuxokozela kwama ngaleso sikhathi usukusela ngo-2019 iPollard isiba khona kube lokuthula elizweni sisenza la ma-by-election kukhanya kuhamba kuhle ngenxa yokuthi kuyakhulunyiswana ngoba i-dialogue kumbe ukukhulunyiswana kuxoxiswana iqakatheke kakhulu elizweni akumelanga ukuthi singabantu banye elizweni sehlukaniswe yipolitiki.
Lo ngumnumzana kwanele Hlabangane umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uzulu uveza imbono etshiyeneyo phezu kokuhlangana kwamongameli Emmerson Mnangagwa lo ake waba yinhloko kahulumende weBrithani umnumzana Tony Blair. Ababili laba bahlangane kwele Rwanda izolo emhlanganweni omkhulu wezokulima. UBlair uqhawulane lo Mnangagwa bahlekelelana njalo waphinda wamkhukhumeza esithi uMnangagwa udlala indima enkulu ekuthuthukiseni ezokulima ezwekazi le-Afrika. Ngesikhathi esabusa uBlair wathesa uhulumende weZANU-PF isijeziso zenotho esithi wephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Into yokuqala nje vele kumele kuvumakale ukuthi ukubusa okwenzakala kwelaseZimbabwe kakumanga kahle. Kwephulwa amalungelo abantu, ukhetho kalukhululekanga. Ngakho-ke kakufanelanga emhlanganweni kuhlanganwe sengathi kakulalutho olukwenzakalayo. Kusuka uBlair esabusa isimo sesisibi kakhulu kulalokho achiya kuyikho khona. Ngakho-ke ngivumelana nalabo abathi bona bekungafanelanga bahlangane ngaphandle nxa besiyahlangana esiyaphakamisa ukuthi kakuyekelwe ukwephulwa kwamalungelo abantu kodwa kubonakala ubesiyakhuluma nje ngezokulima hhayi amalungelo abantu lo mthetho okusentshwa kwe-constitution le-democracy.
Kungenzeka yini Ncube ukuthi mhlawumbe lapho beqhawulana bekhulumisana behleka ngaba emtshelile uTony Blair etshela uMnangagwa ukuthi hhayi wena chiyana lokwephula amalungelo?
Angibona ukuthi kukhulumile ngoba ngabe bekukhulumile ngabe uchilo esekhuluma ngomhlangano abahlangane kuwo ukuthi hhayi mnumzana yekela ukuthotsha abantu yekela ukuthi kunyamalaliswa abantu eZimbabwe kakube lokhetho olukhululekileyo kakuye kukutshawa abantu akuye kukwethuselwa abantu kukhuze konke lokhuyana okwenzakalayo kunye le-corruption ethatha edilize ezomnotho elizweni. Angiboni ukuthi kukhulumile khona lokho ngoba ngabe kukhulumile ngabe uchilo ukuthi hhayi ngimtshelile ukuthi kayekele ukwephula amalungelo abantu umbe ukuthi uhulumende wakhe kayekele ukwephula amalungelo abantu.
UTony Blair sangumholi weLebilithane sabona esethesa iziphathamandla zeZANU-PF izijeziso zenotho ezethesa umlando wokwephula amalungelo. Yebo umgabe sowahamba sokulomnangagwa kodwa ibandla lokhe lilibandla linye ngokubona kukaTony Blair engaba yabona sokulomahluko yini?
Angabe uyaphambanisa kakhulu nxa ecabanga ukuthi sekulomehluko ngokuba sekukubi kulalokho aye kuthiye kuyikho khona ukuthi kusuke umgabe kasekho emhlabeni ngakutsho ukuthi iZANU-PF sisukile embusweni ngakutsho ukuthi amalungelo abantu sehlonishwa. Lokho kume ngendlela yona liyani endala ikakhulu entweni eziningi sekukubi kakhulu lokho esingela kukhetho olukhululekileyo lokho okungasemtshamthetho lokho abantu bengahlonitshwa i-corruption lokho iyandile lokho isiyaphezulu ezomnotho lokho ezidilika zisiya phambili ngakho-ke kakuna nguquko nakancane esiyitholayo abantu bezimbabwe abayitholayo solokhu uthi umdeya waba khona kwasuka akulalutho olutshintshileyo kuqhubeka kusiya phambili kudilika konke ngakho kubengafanelanga ambuke befanele ukuthi nxa behlangana amtshele izono zegovernment yezimbabwe yona yamkhubuze futhi nekugula wundu ukuthi kayilungiswe ngendlela efaneleyo ngokuba lokho ingalungiswa ngabantu lokho bese sifisela betshaya abathi bona bakulungiswa kwegugula
wundu. Lo ngumnumzana Efi Idlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Patriotic Alliance ndawonye leqembu elabunjelwa ukuxotsha bokuza kulelo lizwe ele Operation Dudula bathi sebesiya emthethandaba ukuyaphikisa isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya esokongeza isikhathi sokusebenza kwamaZimbabwe exemption permits. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba ngenyathelo labo lokuphikisana lesinqumo sokwengeza isikhathi sokusebenza kwamaphemithi ezZEP, isiphathamandla sePatriotic Alliance umnumzana Mario Khumalo uthi bandla lakhe selisiya emthethwandaba waphezulu esisekelo sombuso i-Constitutional Court ngoba kwephulwa umthetho welizwe ngesikhathi kusethulwa amaphemithi la.
The Immigration Act is a point of departure and it sets no provision or whatsoever for such a dispensation.
Uthi kwakuvele kungekho emthethweni ukuthi kube lamaphemithi alolu hlobo aphiwa abantu ngoba kungelamthetho okusekelayo lokho. Kodwa-ke ngaphambilini umphathi ntambo Mthwaledi usekwakuveza ukuthi umthetho wendaba zasekhaya uyamupha ilungelo lokwethula amaphemithi alolu hlobo nxa kudingeka.
Their job every day up to the end of the year and for the next 6 months.
Umthwaledi uthi wengeze amalanga kumaphemithi la ngemva kwesicelo sequla alikhetha ukuhlolisisa izicelo zamanye amaphemithi afakwa izizalwane zeZimbabwe lezi. Kodwa-ke iPatriotic Alliance ithi lokhu kwenziwa kusephulwa umthetho ngoba urhulumente webandla elibusayo ele-ANC ufuna ukulondoloza ubudlelwano bakhe lamanye amazwe asezansi yezwekazi le-Afrika. Igqwetha lezamalungelo umnumzana Vusi Moses Banda uthi kudlala ngesikhathi lokho kwenziwa libandla le-Patriotic Alliance le-Operation Dudula.
Akusikho lolu daba lolu asibona ukuthi luhambisana kephi nesisekela mthetho selizwe. Ngakho angiboni ukuthi lolu daba luzaphumelela ukuthi banikezwe ukuthi bafinyelele khona ukuthi bayoziwa nje. Ngathi into ezoxoshelwa kude. Kodwa uma bekade bengavunyelwa bekungaba yinto enhle ukuthi sibone ukuthi inkantolo lengicabanga kanjani. Sisalinde udaba lwethu luyongena phakathi ko-5 no-7 o-October.
Izizalwane zeZimbabwe kukhangelelwe ukuthi zifake izicelo zamaphemithi olunye uhlobo kusiyaphela inyanga kaNhlangula unyaka ozayo. Okwakhathesi ugatsha lwendaba zasekhaya luthi phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezilala amaphemithi eziphose zifike izinkulungwane ezingama-200 178,000 bazinkulungwane ezine kuphela 4,000 asebefake izicelo zamanye amaphemithi. Inhlanganiso eye-Helen Suzman Foundation leye-Zimbabwe Exemption Permits Association bese zivele zifake izicelo emthethwandaba ziphikisa ukwesulwa amaphemithi na. Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi impikiswana yalo lalezi nhlanganiso izangena emthethwandaba kungakudala kungakhathalekile ukuthi lona selwengeze isikhathi samaphemithi na. Numelesulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Bannon owayengumcebisi wakumongameli Donald Trump waseMelika ubike izolo ukuba ukhangelele ukumiswa phambi komthethwandaba waseNew York. Inhlanganiso yezindaba ye-Associated Press ibika ukuba uqoqa ukuyazinikela emapholiseni ngolwesine. Abe-ofisini yabatshutshisi e-Manhattan District Attorney's Office babikwa bengatshongo lutho ngalolu daba. UJeff Diehl, owake waba lilunga ledale lephalamende lakweMelika eleCongress, osekelwa ngowayengumongameli Donald Trump, unqobe kukhetho lokumela ibandla lama-Republican ekhethweni lokudinga usibalukhulu wesabelo seMassachusetts, enqoba usomabhizimusi olodumo lokuba lembeko uChris Doughty. UDiehl uzajikelisana kukhetho lokudinga usibalukhulu weMassachusetts lowebandla lama-Democrats u-Attorney General Maura Healey olwenzakalayo ngolwezi lonyaka. Abameli bakwe-Japan, South Korea, labeMelika Mahlange neTokyo namhlanje behlaziya lokudinga indlela zokuzivikela kuqalo olwenziwa ngene North Korea elilokheli qhubekela lilinga izikhali zombhubhiso ezenuclear lisephula iziqondiso zamanye amazwe womhlaba ngalezi zikhali. Esigabeni lapho eziphatha ezidabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Ambrose Ndlovu okwele South Africa ofisa ukubuyela ekhaya esithi usesehluleka ukuselela umndeni wakhe ngenxa yokukhahlanyezwa ngamapholisa njalo lokwethuselwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula. UNdlovu odabuka eGaria eCholocho useleminyaka phose engamashumi amabili ehlala ethembisa. Uxoxa lo Deep Studio Studio 7 ngesicelo sakhe.
Esihlukumezekile impela le msebenzi sesithetha sasebenzi ngendlela eyiyo. So kuba nzima ukuthi sihlale ngapha ngapha renta ngapho ufuna ukudla, kuba nzima vele ukuthi sithile kahle la.
Lapho khona khonapho kuthiwa kungaphi njalo umsebenzi wenzani njalo suphelile yini?
Ngihlala eThembisa endaweni esemayibuye. Usebenza ke ngizisebenza ngisayisa nje khonapho emgwaqweni lami ngintinzame nje ngizamela abantwana. Manje sekunzima ukuthi sisayise.
Kuyini okunzima kathesi baba Ndlovu?
Awamanje nje sesibona nje inkinga nje yamaphoyisa nje yathithi yalokhu yadayisa sometimes izawuthaa sisuke sifikana emgwaqeni njeba kule ndaba nale yokuthi bafuna ukusidudula sebesidudula nje kodwa lapho kuba nzima khona kakhulu.
Singathi kuqala kungakayenzakali lokhu wawuthola malini nxa udayisa njalo wawudayisana ngenyanga khona?
Kuyadudekudayiseni nje kade ngidayisa sikubiza nje sithi umkodi kodwa ngamaphisi ziyabudayisa nje uphisi yakhona la kubiye u-one randa nje siyakhatha nje kwemancane sayenzeka one randa one randa. So kuyadiphenda ukuthi kuba bhizi kangakanani leyo ndawo nyazi ngoba ngidayisele emgwaqeni futhi kuba bhizi kangakanani ma ngidayisile ngiyathola mabe ngiyisitokani nokuthi ngabe ngisitoke ngabo-150 ngiyathola ukuthi mabe ngiyenze e-300 randa ngelanga ngisengikhipha nengesitoko mabe sengihlala nabo something khonapho nabeyabe ngiyenzile.
Khathesi sokome kha khonapho?
Manje yathesi yatityalo zama ukuthi sesisebenza nje sisevaleni ukuthi ngathi ngisavulile qinisinte ukhiphi isitoko sakho senzileyo sesibonile.
So-ke akusitsheleke ngokubuyela ekhaya, sizokuthiwa-ke sufisa ukuthi ubuyele ekhaya njalo kodwa akula mali yokuthi wenze khonokho. Akusitshele ngamafutshane khona.
Ya fona sengifisa mpela ukuthi ngibuyele ekhaya mpela ngoba kuzima mpela ukuthi sihlale endlini abantwana bekubhekile ngapha bafuna ukudla ngapha ufuna imali yokurenta. Kuzima kakhulu vele ukuthi ngigcine udivise endani njalo. Hayi ukuthi ngibuyele ekhaya mbona kuyabe kungcono ngiyozama selizweni lakithi. Ngiyazi ukuthi angibhadali irenti kapho ngiyabe ngikhona ngabe ngihlezi ekhaya ngizavuka ngisabalaza khona ukuthi ngize ekhaya endaweni yakithi.
Faka-ke isicelo sakho ebantwini lapho ukuthi ufisa ukuthi bakuncede ngani?
Hayi into engicela kakhulu nje ukuthi hayi ngizame nje ukuthi ngingathola noma i-transport ukuthi ngibuyele ekhaya. Into engicela kakhulu impela ukuthi zame ukuthi sibuyele ekhaya mpela.
Kuyimalini ukusuka khonapho usiye ekhaya?
Uma usuka uhamba mbelakhe emalayitha lakhona nje yathathela kenye bathi kubo-800 ngoba ngingabantwana. So ngoba ngiyazi ukuthi 800 yahamba ngayo noma 1000 siyakuthi likhulumisane njani ngoba imalayithi ayohamba ngayo.
Ufisa ukuhamba le muli yakho njalo libangaki?
Ufisa ukuhamba le muli yami mpela ngoba imuli enginayo ngenkosikazi wami labantwana abayi-2.
Ye abafisa ukuthi bakuthinte bakuthinta njani khonapho ungafaka ucingo lwakho?
Abafisa ukuthi angithinta kunumber nalezi 0744-50-6268.
Umnumzana Ambrose Ndlovu udabuka eZimbabwe okwamanje uhlala ethembisa kwele South Africa. Iningi labantu eZimbabwe lamukele ngemibono ehlukeneyo imibono yengcwethi ecubungula ezomnotho emazweni omhlaba yaseMelika umnumzana Steve Hanke othi ubona ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe liyilo elibangela inhlupho zonke ezibhekane lelizwe ngenxa yeziqondiso zalo ezingazwisisekiyo kanye lokungathembeki lenkohlakalo eyenzakala kuleli bhanga. UHanki uthi kumele kuthathwe amanyathelo okuguqula ukusebenza kwaleli bhanga ukuze kwenqatshelwe imisebenzi yenkohlakalo lokuchaphazwa kwemali. I-Studio 7 ixoxele ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ngalumbono kaHanki.
Akula lizwe elingaphumelela kungela ibhenki enkulu i-Central Bank, ngoba ibhenki le yiyo egcina izimali zikahulumente lezimali zamanye amabhenki. Umthetho wezimali kumbe i-monetary policy ngumsebenzi we-Reserve Bank. Loba ikhona e-America ama-Federal Bank akhona ayasebenza umsebenzi wakhona, kodwa isikhucamfundo uSteve Hanke ubefanele athi yena i-Reserve Bank yethu kayiguqulwe ithunganyelwe ngabantu abangadonswa ama khala yizanupiyevu aba independent.
Ngwenya, udubo ngombono wakho yiluphi ke, njalo lulungiseka njani?
Inkinga dade izisebenzi ezise-Reserve Bank hatshi ukuthi imali yethu eqoqwa yi-Reserve Bank, ngoba singaze sivumele ukuthi imali iqoqwe ngaphandle kwelizwe. Imithetho yakhona e-inflation ama-bank rates azahlupha ukuzwisisa, kayiqoqwe ngabantu abazwisisayo. Kodwa nje oyisilahwe ukuthi i-Reserve Bank isebenza abantu bezanu abadonswa amakhala yizanu phepha ihulumente, yikho kuphambaniseka.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho esikhulume layo ecingweni eseHarare. Siphinde sacoca njalo leyinye ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Simba Kuchera. Laye uthi noma kuliqiniso ukubana intengo yempahla lokudla ikhuphuka nsuku zonke, kakholwa ukuthi lokhu okuthiwa nguHanke kunganceda.
Ngiyavumelana laye uba usivenxa esinodubo olwe-inflation lapha eZimbabwe, kodwa ama-solutions akhe ngibona njengani akawasebenzi. Ukuthi sithathe indubo zethu sizihambise eSwitzerland, sidinge njalo ama-board members amabili. Ngingazi ukuthi ube funa ukuthi siwa-selecte njani ama-board members awa amabili. Okumele kwenzakale ukuthi abantu baseZimbabwe kumele bahlale phansi babonisane, sifile ukuthi udubo lungaphi. Udubo lukhona emnotho, lukhona futhi kwezepolitiki. So kumele kulungiswe wonke masinya. I-politics zethu kumele zibe zilungile njalo i-economy izaqalisa ukuhamba.
Lapha kula muntu okhanye phika ukuthi kule nkinga ngezomnotho, ngombono wakho mnumzana Kuchera, kwenziweni nje ukuthi udaba lolu lokukhuphuka kwentengo kulungiswe?
Ubona ukuthi sile politics esabalayo ku-inclusive government laphana, kungasenani ukuthi abantu bebengavumelani wonke, kodwa i-politics bezi-stable, i-economy iyasukuma kakhulu. So mbona njengani kumele senze something like that, or ukuthi sihlale phansi sibonisane ukuthi iy'ndubo zethu zihamba kanjani. Njalo kumele sibe labantu sibili afuna ukuthi basebenzele ilizwe, hathi abantu abafuna ukuthi bathathe izimali.
Umnumzana Kuchera, ingcwethi yezomnotho obexoxa le Studio 7 ekobulawayo ngocingo. Abangisana ukuyadlala esigabeni saphezulu ese-Premier Soccer League, amaqembu omdlalo wenguqu asuka eWange aku-Southern Region Division 1 Soccer League. Okwamanje, intatheli izindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Akusele imidlalo emihlanu ukuba imidlalo yenguqu yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ifike kombindi uyacina, njalo iqembu leWange yilo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa lanhlanu. Iqembu le-ZPC Wange lisendaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa, kodwa umqeqeshi walo uNjabulo Dube uthi ulethemba ukuba imidlalo eyathi ifika kombindi uyacina sekuyibo abahlezi phezulu.
Abafana sebele ntshukuntshu yokuhlala benqoba, njengoba silokhu sisancintisa njalo silokhu silethuba, silethemba lokuba singaqhuba sisenza kuhle kupheleni kwemidlalo kuzawube sokulontshintsho enkalaneni yemklomelo.
Umqeqeshi weqembu leWange uTry Ncube uthi akumelanga bayekethise njengoba iqembu le-ZPC libaphefumulela entanyeni zabo.
Okathesi yebo siphambili, kodwa singavele sicimeze nje kuphela, kumbe ukucwayiza nje kawanje ithimu yona le yakwazi ukuthi isibambe. So okwakathesi hhayi, zama ukuthi abafana bedlale bekhululekile, kodwa belokunanzelela Why that is many so sooner at this high cuisine. Sazama suit out from a swallow long. One of the alert to see when the Uti Singov.
In the Tazindavi and the Lamizalis covers the Southern Region Division 1 who praised to Mizagama, Uti Kambula Wangay, little Sesimania Sea, she so paramis I spoke to.
Sam now would have been Bonangani, Iwangayas and Gena. Over Amakim, the Sicilia, very on paper, and another would love the PC plus the five Sicilias, Leon, every Agola, so on paper, very Kanya would like you, and even if you advise the PC party winning. The other four, yeah, we sing in this FTC. I it can be a county in a Liwang and then 12 Rama points into South, but still, it think it came one that you get a proper Konama points, even if draw and I benefit. But
Kumilda, you are Lumi Shan, Will Serila, you can put your angels as a little cars mine, Liza Lil is a PC Wangi, Liza Zala footy Lily Ajax Watchpays, Liza Lil in Lovianya Teller, Liversitan and Old Dala Lil Macandini, you can put the PC Wangi, and Liza Zala Lil Ajax Watchpays, Liza Linjali Lil Wangi, Liza Lifuti Lil in Lovianya Teller, Liza Tolemi from Miriam Hala, Mobile and Donsa was selling a Sajali, Liversitan and Old Dala Lil Zimbabwe Saints, me, Mede Studio 7, Gobula Wayo, in which was a Finjanji.
Live talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sixoxa labajabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuyayehlukana izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ngakuhlukani njalo zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Amalunga ekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe owe Political Actors Dialogue Poland namhla ethekelele amankampani ewange ecubungula ukuthi aqhuba njani umsebenzi. Uzulu uveza imbono etshiyeneyo phezu kokuhlangana kwamongameli Emmerson Mnangagwa lo wake waba inhloko kahulumende weBhilithane umnumzana Tony Blair. Kulabe South Africa abathi sebesiya emthethwandaba ukuyaphikisa isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya esokwengezelela isikhathi sokusebenza kwamaZimbabwe exemption permits. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 ekusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.